uhlelo lwezamabhandeni namhla sesigabeni sembimba ku-Ward 10 ebulili ma West okulabantu abazakhela ikilinika. Izakhamizi lezi zithi zenze lokhu ngenxa yokuthi zihamba umango omude nxa zifisa ukuthi ziyehlolwa emadlambuzi endolwane leyingwe. Usobhuku wesigaba lesi umnumzana Daniel Dube uthi kuqakathekile ukuba lekilinika endaweni le.
Sile project yeclinic esayiqalisa 2009 ayiproposa ngabahlali bendawo sebenanzelele indlela abasevisa ngayo ekuguleni lapha. Ikliniki eyayiseduzane yayiyingwe lendolwane lemadlambuzi, izwe ngithi zaseduzane kodwa uyabe uhamba ama 20 kilometers usiya kikubuduzane sasithi khona ibobo, then yikho abantu baproposa ukubana bebe le klinika kulindawo.
Udube uphinde wathi
qaliswe kancane i-community initiated project, abantu behlanganisa amasenti kusenziwa amagala kwenze ukuthi kona kutholakala imali. Kwasuka kancane kancane council layo ingenela isincedisa lapha lalaphana njengoba sisendaweni yayo. Kwaya njengoba bona kathe sekungu-2021 lokungakapheli since 2009.
Isakhamuzi zembimba unkosikazi Janet Mpofu uthi abesifazana bathule nzima ngenxa yokuswelakala kwekilinika.
Ward 10 lapha ngumvillage health worker, umsebenzi wami umuhle kakhulu, ngiyawuthakazelela ikakhulu futhi engikukhangeleleyo abantu abahlukumezekileyo ngomama. Omama bahamba i-20 kilometers basiya kohingwe. So okuhambeni kwabo lapha kule ganga elikhulu kakhulu, okuthi khona abanye babanjwa, abanye behlelele khonapho ezindleleni babelethele egangeni. Uthole umuntu ohamba laye kumbe uyabe uhamba lomkakhe, wabalwana usephonga ukuthi umntwana etshanini, kodwa kunjalo. Konke nje labothubaye lapha endleleni nxa behamba uzathola ukuthi umama lwana uyabe sesebunzimeni okuyokumangalisayo.
Ugcizelele esithi
nxa kukuthi khona isikhathi sezulu umama besiya kondolwane engithi 25 kilometers, uzathola ukuthi khona akusachapheki. Nxa kukuthi umama vele kade erejiste khona le kondolwane, uthole ukuthi umama lwana usenoway ngasakwanisa ukuthi khona ingayebelithela ngabi, ngoba ezibhedlela ezinye babe bayala besithi khona hamba lapho urejiste khona. So babe belobunzima kakhulu omama. Ngithole ukuthi kulabanye futhi abadefaultayo bengabuyo ukuzohlabisa abantwana ngendlela eqondileyo. Abanye besesaba ukuthi khona lapho sesihlabisa abantwana khona kukhatshana, ihingwe 25 kilometers, imadlambuzi 30 kilometers, indolwane 20 kilometers from our ward. So khonaphana kuyabe kungithwalisa nzima kakhulu ukuthi khona abanye abantwana yabe mbalanda senze badinga khona le endolwane. Uthole ukuthi abantwana abahlatshwa ngendlela eqondileyo, abanye abantwana vele bayafa ezindleleni lapha besezama uncedo ezibhedlela. Uthole ukuthi vele asisela abantwana abayenelayo. Kwesinye isikhathi ngiyabe le 75 abantwana engibatholileyo khonapho ewadini yami, uzathola ukuthi next month ngithola sendi 55. Ngiyabe sengiyile kakhulu, abantwana sebedefaultile. So khonaphana labo mama abazitheleyo abahamba uma ungakuthola abadle bunzima kakhulu ngaleyi indawo yethu. So besicela kakhulu bakithi ukuthi khona kuyena leyi umnyaka sibili sicela ukuthi abancedisayo laba besincedise kakhulu ukuthi omama bathole uncedo oluhle, ngoba sile unzima kakhulu.
Unkosazana Senzeni Ndebele okuhlanganiso yehabha trust esigabeni leso ukuthi abantu sebehlupheke kakhulu ngokuselakala kwekilinika.
Besithanda ukuthi ikliniki isebenze masitsha ukwenzela ukuthi kwezinye indawo sasithole kulama-lessons, kufundiswa abantwana ngokuziphatha kwabo kukwenzela ikusasa labo. So besicela lathi ukuthi esethu ngayo siyayenza siphele, abantwana bethole ama-lessons, bethole izifundo ezehlukeneyo, ama-CPC, konke izinto zonke lezi, ngoba bazizwela kwezinye indawo, thina lapha ewadini singelakho. Njalo besicabangela ukuthi ngayo kuyayenzakala sithole ukuthi ikliniki yethu njengoba isiseduze lasemaphethelweni kungapheli lo unyaka ingaphelanga, kusiyafika October, November sibe siyivula. Sesicela uxhaso ngalokho, siza nini ngoba asiyazi ukuthi iphela nini COVID-19, ngoba nakathe silokhu sakhulunywa ngendaba zekliniki. Nxa siyakondolwane sichapha umfula, nxa ugcwele vela sihambi. Komadlambuzi kumele sithole i-transport, kohingwe lakhona ukhatshana kumele sithole i-transport.
Zinengi indawo eMathabeleni South okwakhiwa khona amakilinika uhlelo ezisekelwa ngabantu abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Belelalele ezemaphandleni sile nhlanganiso ye-Harper Group Trust.